akula kudla asila kudla elizweni because of drought le esingene sesiphuma kuyo amshiya nanzeli ukuthi izinto ukuqaliseni kwezulu nxa liza kuna say in the next 2-3 weeks it will take about 3-4 months again ukuthi abantu badobe meaning ukuthi fire is within that time frame yokuthi that time iningi labantu liyabe selisilina okubuhlungu imidlala enkulu kakhulu yiyo esiphakathi kwayo okunye kwakhona yokuthi leyasiyo ndlala yabantu kuphela imatsouth izifuyo ziyafa sikhuluma so njalo lokudla kwezifuyo akuthengeki so it's really challenging ngoba kudala abantu bekunxa kule drought kanje bakhona ukuthengisa izifuyo badenga ukudla manje kathesi la sezitshayiwe izifuyo zankhona kubuye futhi lokudla akutholakali kulabo abangathola imali so we are really caught up in a very big crisis
abantu yebo bangabelwa ukudla bayenelisa ukuthola lapha lalapha ya kodwa izifuyo okhuluma ngazo zona kazikho inhlelo yini zokuphathisa abalimi
zikhona kodwa ngendlela yokudula ngakho i-stock feed ayisibo bonke abantu abazangena phakathi kuhlelo yiyo i-challenge ekhona yebo abanye abalutshwane sebengenile kuhlelo zama-NGOs kanye lohulumende layo uyazama kodwa isibe bonke abantu abazangena kulezo nhlelo meaning ukuthi iningi lenkomo liza kufa
emadolobheni khona kumi njani ngoba sizwa kuthiwa abantu abaningi bayalamba labo bayaludinga usizo lokudla
i-10 kg kade sizama ukuyithenga lapha is $15.50 and $60  10 kg empuku is $15.50 and $60 nxa ule cash ungayithola kubo $35-$40 nxa ule cash but nxa usebenzisa imali le emoyeni le $50-$60 meaning ukuthi ayisibo bonke-ke abantu abakwanisa ukuthenga leyo mpuphu ngendaba zemali abantu abaziholayo emadolobheni bengikhuluma lo munye sithi mina iholo lami liyangenelisa ukuthi ngithenge i-50 kg yempuphu ngithenge le 2 liter yamafutha sekuphelile ukuyabona-ke ukuthi kunjani and afuna ukufihlela lowo muntu usebenzela i-security company so iholo likwani 50 kg yempuphu le 2 liter khangela-ke ukuthi iningi labantu lingaphi kunzima lapha futhi qinisekise intengo zikhwelile as long as isiyo lihlala ikhwela intengo zakho konke okudliwa ngabantu kuyakhwela so siphakathi kwenkinga njengezimbabwe